So sikhangela ukuthi namhlanje beqalisa amagqwetha kaMnumzana Trump azabe phikisa ukuba nakumelanga athonisiswe edaleni laseSenate njengoba yena uMnumzana Trump siwaphuma esikhundleni sokuba ngumongameli welizwe. So lapha baphikisa besithi bona hayi umuntu osewaphuma esikhundleni sokuba ngumongameli akumelanga athonisiswe, akukho emthethweni. Yinto abezabe bephikisa ngayo amagqwetha kaTrump namhlanje. Ama-Democrats on the other hand kuSenate abesithi hayi kusemthethweni lokho. Sikucubungile sabona ukuthi ukhona omunye owake wathonisiswa lidale leSenate esesukile esikhundleni. So lokho kusinika amandla kubana hayi kusemthethweni. So kuzaba lokuphikisana nje khonapho, kodwa sibona ingani amagqwetha kaTrump hayi asoze aphumelele ukukhonvinsa abaningi. So bazaqhubeka phambili bemthonisisa uMnumzana Trump. Le yinto emele yenzekele siyo ukuthi ubana uTrump bamthonisise edaleni laseSenate. Njengoba into ayenzayo umnyaka uqesini kwenyanga kaJanuwari wakhuthaza imvukela yabantu bakhe abamsupportayo 74 million abantu bakhe abamvotelayo babefuna ukubona ukuthi angene esikhundleni, kodwa yena uMnumzana Trump waphikisa ukuthi kadliwanga ekhethweni. Yikho-ke wakhuthaza abantu bakhe abamsupportayo ukuthi hambanini esigodlweni lihambe liyokulwa la ma-Democrats avotela ukubana ama-results e-election enziwa umnyaka ophelileyo ayenziwa ngendlela eqondileyo, kwakungela any fraud wokutsotsa noma ukuthini. So hayi ngani yinto emele iqhubeke athonisiswe namhlanje ukaza namhlanje uMnumzana Trump.
Njengoba uMnumzana Trump esithe akumelanga athonisiswe njengoba engasomongameli, kungaletha umahluko yini ukuthi udaba lolu luphetha njani?
Owayengumongameli we-America uMnumzana Trump ngasekwe esikhundleni yiye liqiniso, kodwa ama-Democrats athi bona hayi kusemthethweni, bazaletha labo izizathu zabo abazicubungileyo bazithola zisemthethweni. Abayithi case law ukuthi sokwake kwenzakala ukhona wakwathoniswa sephumile esikhundleni. Nxa yalokho kusinika amandla kubona siqhubeke simthonisise uMnumzana Trump.